ngo-2018 ngo-February kwakuthangirayo ebhubhu kwakumele ukuthi mina ngi-ekthe njengo-president ngibe sengibizela kwi-extraordinary congress lapho abantu ababezahamba khona bayekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi abe ngu-president. Akusazanga kwayenzakala khona lokhu abanye bathatha ngodlakela bazenzele okwabo. I-court judgment ephumile isikhuluma ukuthi kumele sibuyele emuva ngo-February 2018 siqabele khonaphana lapho engu-acting president khona ngibize i-extraordinary congress abantu bonke ama-delegates abaka-2014 abahamba congress ka-2014 bonke labanayibo kumele ukuthi babuye ku-extraordinary congress bazokhetha upresident wabo abamfunayo.
Kodwa abanye bathi ulalo ibandla lakho waqhuba nomhlangano we-congress walo owe-MDCT leli kamnumzana Chamisa laqhuba owalo owe-MDC.
Kathesi i-court isithe yona sibuyele emuva siyeyenza izinto ngendlela okwakumele zenziwe ngayo ukuthi mina ngibe yimu-acting president. Ngiyakwazi ukuthi laphana kwenza udlakela laba bazifaka bathi ye mina emenjiwe yimu-acting president kwasekusuka kwaba lokhu ehlukana khona lapha. So i-court isithe fanti kubuyelwe emuva izinto ziyenzwa ngendlela eqondileyo ama-delegates onke ka-2014 abuyo sithi gwaka kuyekhethwa upresident ofunwa ngabantu hatsho kodlakela.
Siyasibona isinqumo somthethwandaba njalo siyakubona lokwenzakalayo esingathi yi-reality. Ubona ingani abantu bengakwamukela abe-MDC le ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi ubakhokhele ube ngu-acting president wabo?
Into okufanele inazelele ukuthi abantu abaningi bathiwa ngaphandle abaka-2014 yibe sikhuluma ngabo kathesi abaka-2014 bona labo ngakhangela indawo eziningi abantu bashaba umkhosi konke ngikhona ngalo yibo laba thina esifuna ukuthi babuye ngokuthi kuthe sibuyele emuva phela asikhulume ngalokho sokuhamba ephambili singabuyele emuva kathe sesibuya-ke sesihamba kuthi ngendlela eqondileyo indlela esemthethweni indlela elandela i-constitution yiyo sokupanti siyenza abantu bezikhethela upresident abamfunayo. Athi lokhu ali ukuthi abantu bachaywa thina safuna ukutshiselwa ezindlini sigijinyise isikhathi sonke lokhwana kwakungaqondanga khona lokhuyani. So nxa abantu ukuthi abekhethe bengakhetha njani umomunjengakhona lokhu
seliqalisile yini ukukhulumisana labo abanye benu njalo bengakwala lokhu lizakwenzani?
Khathesi sesizakhuluma lamagqwetha ethu ukuthi amagqwetha ethu ahamba ayekhuluma labonke labanabantu abasayithiweyo kujudgment layena lo ahambisa indaba yangikhona ukuthi kumele ukuthi sihlangane nini sonke ukwenzela ukuthi sicale ukuthi silungiselele leyo extraordinary congress. Abazayali ukubuya akulanto esingayenzi sizaqhubekela phambili thina silandele izinto ezisemthethweni ngokuthi thina abanye siyahlonipha umthetho.
So ngu-acting president ibandla uyabe ulikhokhela lona ibizo liyabe liyiliphi?
I-MDC engiyikhokhelayo kathese kuthiwe ngiyikhokhele yiyo i-MDC esayisungula ngo-1999 mina ngiloba kuthangirayo yiyo kathese kuthiwa ngiyikhokhele. Abantu ababesikhethile thina ngo-2014 yibo futhi abazali abezokhetha upresident.